so kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende ebandlaleli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babekwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena kupolitics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi ibandla le-CCC lindlondlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe umlilo. Don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-2, just one straight vice president. That is what is known in Zimbabwe.
Ingcweti kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Siyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lephalamende, Senate lakumakhansili abedlula 100 ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Iningi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lephalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowe-CCC uMnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babekwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena kupolitics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine kupolitics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine kupolitics. Njalo futhi izanu siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekukhulumende. So ngaleso sizathu nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazikorrect. Kodwa bangaze bayifike ukuthi bazikorrect izigwenxa zabo bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebechayana, sebethethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana. Bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulinde. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asichiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usithi sengichiya lapha ozakwenza okuzakwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bhedi. So kuqakathekile ukuthi sizinuke amakhwapha. Okokugcina kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye eParliament usiyamela abantu, umela abantu abakuvoteleyo ba-expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala eParliament. Hayi ukuthi khona ukuthi nxa usiye eParliament ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona okuizanu iyahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo bazaphinda futhi ngo-2028 likhalale. le futhi baphinde futhi ngo 2031 ikhala le futhi kuzaphela phela labo abakhalala abacine besithi ah kungcono siyijoyine belizana ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izana kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izana iphathi enjani
kodwa abale ngqondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezana PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezana PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokho kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokho kakuncedi kasezameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma-election ngo-2023 sathola ama-seats angu-73 wona la siwathulileyo angapha kansi kwenano elidingakalayo ukuthi izalo ingabi le simple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufananayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncedi kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impilo ngeyokuthi sikhiphe izalo embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so nezinye indlela nxa usuthi kakuncedi kuthi ukuthi wena uncedisa izana ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izana sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe owake wamela isigaba senkayi edalele ephalamende engowebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ibandla le-CCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa i-strategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingxabangxoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Yeya ukukhona lapho ukuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi babawinanga konke khona lokho kuwephule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama-decision esuka ebantwini blaming kakhulu i-constitution eyaqalela ukuhanjiswa e-parliament ihanjiswa ngulo abamthi kasowa uChabangu bona bathi sebehambisa i-constitution basebe ku-defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani i-democracy esayilwelayo thina abanye le i-democracy engaphambi kwe-democracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiwo okomkandla kumbe engasiwo okoncube evuke etshaye umthetho isicathulo egumeni ethi mina yimizibulo lalapha kuyinqala kodwa ke abantu bathi bona hhayi sebekhathele lokho sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibandla sibile eqondileyo ngabona lokho kuzaba yinto ezahlukuluza kakhulu ku-CCC
manje ngokubona kwakho ibandla le-CCC kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once bitten twice shy kodwa ke abafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba uMonsoro wabaqedela bonke abantu wazowathatha wathatha nemali yephalamende mentele ngalangitshola umuntu oseparliament uMonsoro wathatha namahofisi babaleka bawachiya amahofisi bethathelwa umuntu nje oyethu uMonsoro khathesi lo la ubona umgogodla okhona laphana kuthi nantwana uthuli nje vele ligceke wangena uChabangu uChabangu khathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke ama sitsilana uyabe lokho esenza ama recall ethe muntu lo kase yolilunga lethu eliyama recall lo muntu lo kase yolunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ubepho ukukhupha nje abantu so ngendlela ukuthi uChamisa wazenza yena umuntu ongu receptionist wazenza yena u secretary wazenza u organizer wazenza u treasury wazenza u president wazenza u vice president umuntu oyiwani ama candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona laba i committee yona le inyanga ayibona ayithwa khona ihambisi yabuze ezakhamizini political uyabuza umuntu ezakhamizini lini umuntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabathi so ukuze lokho kungaphindi kwenzakale ku triple C kumbe any other political party in the country ibandla uthiwa libandla engasiyo movement liyana ukuthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi two just one straight vice president kubuye u secretary general sokubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokho uthiwa khona kulama cluster ukuthi khona laba ngo secretary balokhu laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya ezombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ibusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela loludaba kabanzi eseVictoria Falls
Abogatsha lwezempilakahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezulu kwezilichumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazinkulungwane ezilichumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilium Nangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi bancinci ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe gender based violence
You don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezulu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane le-HIV esabelweni seMathebeleland North ekunhlanganiso ezimeleyo. eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi
bayabehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama rights akhe yena lalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesimene sinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena a defend i health yakhe kumbe a negotiate for safe practices ngenxa yokuthi yikho lapha kuthembele khona yikho lapha aphila khona yikho lapha aphiwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulo mkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma ekurelationship ukuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze uhlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiya thiyeneyo
Phezu kwalokho, umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi umnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela.
From there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku-ART program ku-ART or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezempilakahle kaZulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazithele bavikelwe njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs ICASA iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwela angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza ingulamakhwa kanye lofu kuba besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi noTenda Masimba obesemthethwandaba eHarare kulandela ukucilibezela akwenza omunye undoda othiwa nguMakubise athi okuthiwa wamthengisele wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kunkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Alami ngibe ngifitshane. Abantu bezamfiefa abasaba amahlazo, abasaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni lamahloni abalawo abapheli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyanga wakho ejajulelwa ngabantu mbani obhotela umnyanga wakho bezifaka nje lezekhi yakhe. Abalamahloni labomarabhi labangikhona laba hayi khona mbani ongavotela undofa endwana umnyanga wakho. Umnyanga wakho aphela ngundofa kahle kahle ayifiki endlebeni zakhe ma bembulala bembulala kodwa vele abasi kulimaza abantu doti zabantu. Izan PF igcwele igazi izandla zayo zingcolile ilizwe lifile liyafakela phambili ngathi America ayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho ivele ibalimaze kakhulu kulaqala umnanga kwakhe lapho akulazan PF winde kokulawa izan PF ihijekile yazifaka yona ngemgulu kude yabo le konke lo chaba ngankhona lo lobuso obuchekile ngathi iplastic echile.
Studio 7, ninjani? Studio 7, hayi siyaphila, siyaphila. Awu, indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo, lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kanti ama-triples asemangaka, asemabili nakhona, sukunekachabango nekachamisa. Awu, sahlupheka eZimbabwe, awu, kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-triple C oshamisa bathini uma sebeyithathelwa ngushabango sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu kubuhlungu lokho, siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani Studio 7. Ukhuluma ngu-Selton Duka. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesithala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana bezimbabwe nje sihlele silapha egoli le msebenzi yakho ninzima into ebesiyithalela ikakhulu ukuthi nje kulungisile izwe lakithi lapho sikwazi ukuthi siyophila singakithi singabe silokhu sihlukumezeka lapho ezimba abanye abantu. So lathi kuyasihlupha kakhulu konke loku into ebesiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizwe langakithi lathi sikwazi ukuyophila sikile. Hayi silokhu sikhiza ngamaforena, amaforena apha sele yabona kuyathusa kolotya. So hayi isitele ukuthi amaprovinsi angabe ngakithi bekwazi ukuthi kulungise phela yonke ukuthi ihambe kahle. Hhayi ukuthi kuleke izakanje kunankagwa into ezawuthileni. So sometimes kusuka usitasele kakhulu ukuthi nangapha ngoba nomsebenzi asiyitholi. Hayi siyabona.
Siyalibona nibasakazivethi sasibesithithi ngasebenzi salibingelela. Hayi noma ama-odethi njengabalwa kodwa azazibala siphela imoya. Dilati siphakalo khona ukunje noma ngeke kuzokubala. Hayi sebebezekile ngezifiso zabo inakaza nomntana kuzenzeko sengezoshabanga lo. Kodwa into afanele beyazi beqonde futhi ukuthi noma bethi bathethela bakobulawayo ayikho into abayibusa lapha. Ayikho nje into abayithethe lapha. Kufana ukuthi adlogijima kodwa ngithi. Phela ma usengezo lo nakaba abantu banye. Kade angathi ugijima wethu ukuthi uwinde uwine kubani. Uwine kubani ugijima uyiwane. So hayi thina vela siphele imoya singamasisi kajame. Vela siphele imoya. Okusala ayibulala phela okusala abadliwe. Ukuthi besebenzisa amajaji lani lani lezi nkantolo ukuthi ngenzabo. Akusebenzi nix sabe beyazi ukuthi thina phambili lesisa ekachanisa kodwa kulenye ikude ikasengezwa jabanga lokhu mbokwangapi basemazandi kumbangapa asikwazi lokho asiyazi vele.
Ngicela limbaleli odi yami abantu bezwe Amazon. Umakhelwane angaba ngumfazi wakho kusasa umtshela into yinye kusasa umtshela into yinye kusasa ngisehlukana umbonisa into yinye ngisehlukana umbonisa into yinye ngisehlukana. Ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele. Ngemva kokutshana zabona kusezwa izanu ayisafuni ukukhuluma. Izanu sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki. Onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami omokhe ngithankire bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami nochamisa uyahamba futhi nami lokhu kuthiwa asikhulumisaneni iZimbabwe lokhu ibolini bakithi ngicela ukuthi siphaphame sokuzana ngiphaphame ukuthi akusafuna ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho lokhu sokufuna ukudinga enye indlela khatheso sengozi zishabani labo sebethethe i-NDC already sebeyidingile sikile awu bakithi sincedisane bani uNkulunkulu kasincedise amaZimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye.
Ngiyabonga. Kusebenza ngoba la makhotho akhona wonke High Court wathi wathi i-judiciary yakhona GSP vele Supreme Court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala kuyacaca. That's why kwesinye isikhathi uChamisa bengafuni ukuthi ethunela ngento zamakhotho ngoba uyazibona ukuthi there's a favor eZimbabwe kulayini sesikhuluma iqiniso elokuthi ngakuthiwa uNkulunkulu uyavile emhlabeni ngayo uyatho ukuthi akula khothi ngendlela zokuthi bona bazibona nganithi abafunile kumbe bazibona nganithi umthetho bayawazi. Ngiyabona kodwa kuyakhohlwe ukuthi umuntu uzama ukufisa ilungelo labantu into ezifuna bona balandela umuntu obusayo ukuthi ubashayele umthetho. What is that? What is the use of that? Alilaqiniso alikazisi likubone lina bantu bamakhothi from my High Court wakhona le. You always favor umuntu elungisa izinto njengomuntu wepolitiki wepharty akafani nesigebengu umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhuphe umuntu mbe esenza yabo. Lina lehluleka ukuthi bangaka abantu ababuleyo lapha waye lingakhulumi kuground kodwa lokho elifavor lifavizanipf kulala i-triplesi lifavizanipf behluleka ukuthi likhume kuground and bona laba abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlo futhi liba babulala abantu yokuground but liyafeli ukuthi libafese lithi malisemthethweni lapho asihamba ngomthetho asihambe ngokuthi uyavusa liyabesaba kodwa uNkulunkulu ngingaze lizithathe izigidigididi zemali lezo kusemhlabeni la kusemhlabeni yebo lizozithela abantu babo kodwa la kusemhlabeni kuyophela.
Studio 7 bantu be-Triple C yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labosengezo Chabango ngoba into eyenziwa ngusengezo Chabango uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano ayikho into ebizayiwina ekhothi angazi ukuthi alikunazeleli yini ngoba usese MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhodi ngoba omuzo ra labo babevele besebenza lekhodi okwamanje mina ngazi ukuthi ekhodi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona enkantolo zi-captured akulandeliza iwina lina into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje tonke kakhulukazi uma kuyikuthi uchamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulikontrola lonke nje ngabe liyaphuma ephalamende liyekele ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke ephalamende lingabi khona ephalamende liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha ngicabanga ukuthi yikho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti ngicabanga ukuthi abantu basezimbabwe ngabe ukuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba ukuvota akulethi lutho akuletha inguquko umuntu engawina iyabuya futhi izano lakochaba ngube mchochi ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma ephalamende ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilobi zokuthiwa yijuda yiwo umbuso esibhekane lawo lo oyendawo ezakubo Iraqi le zakubo Irani yiwo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijuda kumba abantu abakunazeleliini khonokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwe munye ngempelasonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala ka-Hunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza ebonakale labanye lamankazana besenzana emahoteleni bezikholisele enqunu njaninjani hhayi lokhana akuzange that didn't have a good look kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo uClinton nangiyana umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS gate akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okuka-Hunter umfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha kodwa ama-charges lawa hhayi lokho kuyiwona lawana lokho kuyinto enye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba noTrump laye bemgijimisa bona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefuna ukuthi besebenzise umntwana kodwa yena la uTrump abantu bakhe namba kumabhizinis wakhe kumasignature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republican Republicans ukubona njani
ukumethe sicala bengazama kodwa icala ngesilo lakhe icala ngelomntanakhe. Remember ukuthi ama 9 charges lawa ngamacha ilana ama charges which they reached a plea agreement kodwa abantu baka Trump bayala bathi bona hayi indaba bemfave even labo Republican prosecutor bathi ukuthi hayi lokho ngokwizinto kwe plea agreement. Mina mboni ngani ama charges lawa bafaka khathesi amboni ukuthi azakuya ngapi uBiden engaze wine bazakubisela khona ngibona kana ukuthi hayi lapha kwaba le plea agreement even la you special prosecutor nalwa uza the same charge lesebe siye court i sentence ama guidelines akhona there's still ikhona kana oqala ukuthi apiwe i plea agreement so no these charges are not new ikuthi labana ba complaina kakhulu besithi ngenxa ukuthi umntaka president bamfavor basebenzi ngenxa ukuthi u Trump enabantu bakhe angithi ngale New York ukuthi aba default awulethisha James ubathwala senzini so uhunter like kade bemfaka ipressure kade befuna ukuthi bethi imali ayizithola ngapi wayezinikuyise kodwa khona kungasile uqiniso sebembizile ukhomalwana uhead we investigation ku Congress hayi usebabizile bafika bamiyangisa khona ngale befike bethi hayi lokho kutshoyo kayisiko kaningi nothi kawani so noyicala lika hunter kuzokuya ngokuthi uyise uyawina yini mina mbona ingani icala lela bamethesa lona benzela khona ukuthi nginqathe amarepublican aseba ngumsindo
silugciba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande.